Lokhu kuvezwe ngunobhala wohlangothi lwabontanga lolu, umnumzana Phuphurayi Thugarepi, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni seZANU-PF okwazisa ukuba asekusimo bani amalungiselelo edili lokunanza usuku lokuzalwa likamongameli Mugabe elizakwenzelwa eGreat Zimbabwe eMashingo.
You would understand that there are issues that are said around and people being given certain.
Liza nanzelela ukuba kunengi okukhulunywayo abantu bengeniswa kumaqembu. Ngizathanda ukukubeka kucace lamhla ukuthi njengohlangothi lwabontanga kasila qembu esikilo njalo esililandelayo. Liza nanzelela ukuba kunengi okukhulunywayo abantu bangeniswa kumaqembu. Ngizathanda ukukubeka kucace lamhla ukuba njengohlangothi lwabontanga kasila qembu esikilo njalo esililandelayo. Lesi isinqumo esithethwe ngabohlangothi lwabontanga kasilandeli qembu.
Ibikhona inkokheli yonke yalolu hlangothi okubalisa obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosazana Evelyn Mpofu ogcizelele okuthiwo nguThugarepi.
Thina singama youth ezanu-PF singaphansi kwe-leadership kababa uMugabe, njalo into zama-factions lezi asikho kizo. Thina sisapota uhulumende obuswa ngubaba uMugabe, sile one center of power yi-leadership esihamba layo, yi-leadership esisapotayo eyiyo yakhethwa ngubaba uMugabe. Thakazelela lokuthi laye uPhuphurayi Thugarepi uChef wethu esilaye wa-appointwa ngubaba uMugabe, embonile ukuthi ule zinto angazenza, embonile ukuthi ule view yokuthi angasithungamela njengeriphabliki.
Wasola indlela ezinye zentatheli izindaba eziloba ngayo uMampofu ethi kungabajabulisi ukube lokhe zilulaza inkokheli yebandla lohulumende.
Njalo okunye obekuqakathekile kakhulu yindaba yemidiya, ukuxwayisa kakhulu ikakhulu kithi abatsha ukuthi singafithi kumidiya, ikakhulu simele wonke umuntu ohamba odlula kumidiya kumele adlule through i-Secretary for Information and Publicity sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Angakhulumeli i-Youth League, bona bengazange bakhulume into engazange ikhulunywe, ukuthi imidiya ibe kwazi ukuthi i-stance se-Youth League simi ngaphi. Okwakathesi thina we can't fight war veterans and we will not fight them. Thina singabantwana bama-war veterans silapha, thina ukuze sibe lapha kathe sisibuse yiwo ama-war veterans, so there is no way lapha singalwala ukhona.
Lolu hlangothi lwabontanga yilo luqoqa idili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kukaMugabe. Inkokheli yalo ilandule imibiko ethi ubanjwa ngamandla uZulu weMashingo ukuhlawula imali ezasetshenziswa kulumcimbi wokunanza ukufikisa kwakhe iminyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye lambili 92. Ngimela iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.